siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo mhla ka 16 Zibandlela 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, izakhamizi zakobulawa esezithembele enkosini ukuthi izulu liqhubeke lisina ngoba amadamu aleli dolobho abesesoma. Silengxoxo lo councilor waleli dolobho.
Asemalishana sibili emadamu, so emalishana emadamu bezikhangelele ukuthi engenye izulu lingani.
Lamhlanje sikhangela indlala esibhahile esigabeni seMatabeleland North. Kambe ziphila njani izakhamizi?
Hayi, ukuphila kwalapha vela kwazakala ukuthi umuntu uyazadolakala umuntu ephilile, kodwa siphila nzima, singathi singaba siphila nzima.
Isizalwane zeZimbabwe ezisebenza emapulazini kwele South Africa zikhonona ngokuthi zisetshenziswa njengezichaka ngabanini bamapulazi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izakhamizi zakobulawayo sezithembele ukuthi izulu liqhubeke lisina ngoba amadamu amanzi abesesoma. Lanxa izulu selike lana okwamalanga amalutshwana asanda kwedlula, amadamu akobulawayo akhiwa lapho amanzi angagelezeli khona ngobuningi, ngaphandle kokuba izulu line kakhulu kwesikhathi eside. Lokhu kutsho ukuthi izulu elinakathesi kumele liqhubeke lisina kwenzela ukuthi amadamu la alamanzi awenyanga nje ezimbili ukuthi angomi. Sixoxelo Councilor Tamani Moyo othi uzulu kumele aqhubeke londoloza amanzi.
Asemalishana sibili emadamu, so emalishana emadamu bezikhangelele ukuthi engenye izulu lingani. Ngalingananga njalo sizazama ukuthi ama-boreholes wona la akhona sibone ukuthi azabe supply abantu amanzi. Sidinge njalo la madona angasirilela amanye ama-boreholes ukuthi emawadini kube lama-boreholes abakhona emawadini, ukuze singameleli ukuthi amanzi aze aphele thelitheli.
Wona ama-boreholes ayasebenza okwakathesi wonke?
Hayi, awasebenzi. Amanye awasebenzi aphili. Okwakathesi amanye awasebenzi.
Wona kodwa okwakathesi amanzi atholakala njani? Wona i-water rationing leyi ayavalwa kwesikhathi esinganani ngelanga?
Hayi, i-water rationing asikabi layo ngoba sakukhangela ukuthi singayenzi i-water rationing. Lona ilanga livele lithisa kangaka, kufana lokuthi siyadlala ngoba ilanga liyabe lithisa liyathatha ahambe. So savumelana ukuthi asisoze kube le-water rationing.
Kodwa kunjalo bayavunyelwa yini abantu ukusebenzisa ama-hose pipe lokunye okunjalo?
Ama-hose pipe sivele asivumele ukuthi umuntu asebenzise i-hose pipe. Njalo asivumeli ukuthi umuntu abe lengadi eyadini. Akumelanga umuntu abe leloni engadini ezaphelela i-hosepipe. Ungaba nombheda wakho oyi-one kuphela ukuthi ngowesithebo ukuthi uzakuthelela ngephezu ngothi nge-hosepipe. Ma uthelela nge-hosepipe sikuthi singakubamba ifayini yakhona iyabe iyi-$50.
Lo ke ngukhansila Tamani Moyo wedolobho lakobulawayo bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le kobulawayo. Indlala isibhahile endaweni eziningi zelizwe. Namhlanje ke silengxoxo lomela isigaba seBinga edalela ePhalamende umnumzana Joel Gabuza othi uMangoye uselala eziko emizini eminingi kulumango.
Ya, into azimanga kuhle ngoba izulu alinanga. Sikhuluma kanje up to now izulu alikani, imfula ikagelezi. Namhla sike sazuzwe izulu engathi the first rains. Sike salimeasure ithinde was 10 millimeters, I think ngale kobhashwa is about 8 millimeters. So into azimanga kuhle ngoba amadlelo lawo asengathi kasatholakali. Inkomo sezicuba, abantu sebelamba, abanye sebelala bengahlanga. So umuma umanga kuhle sibili lapha endaweni zidinga zonke nje.
Sike sizwa kwezinye izigaba kuthiwa zikhona inkomo esezifile ngokuswela amadlelo. Zikhona yini eselike lazizwa khona ngapha?
Yes, yes, yes. Mina emzini kimi sibili izulu. esibayeni ngilezi mbili ezicukile ezingasakwanisi uhambo ukuthi vele zizakufa and emizwe eminingi vele ziwile inkomo eziningi um singaba la ma-records amakhulu sibili ngoba ziloko sihamba zisiya phambili zicuba zinye zisukela phansi zingakwanisi ukudla so amadlelo hhayi aseludufa
bona abaphathisa uZulu ngokudla bakhona yini
baba khona lapha lalapha kodwa kanye labo abakabi lokudla ngoba kathesi program ekhona ngokugovernment bayangeneli abantu abangathi bayazuza ukudla ngabantu lakuthiwa izalukazi ama-disabled abantu abangakhwanisi abagobekileyo lezalukazi ama-social welfare cases amaxeko labo abazuza ukudla okumangalisayo bazuza nje khona okungama-10 kgs ngesikhathi eside maybe after about 2 months so hayi ama-NGOs sibili kakabuye laba bathe bancedisa kwinsukwane ezidlule benika nje okuzibhinzi indumba zabo lezi lo okunye okungadliwayo amabeli abomvu and kuyikudla okulutshwana besenza i-food for asset akabi khona sibile singathi bayakhava umuntu wonke.
Alo-ke ngumnumzana Joel Gabuza omela iBhinga esigabeni seBhinga edalela ephalamende ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona le eBhinga. Siphinde saxoxa lo mnumzana John Sylvester Mudenda isakhamuzi seKamativi esigabeni seMathebelele North othi kulumango khona le nkomo seziphelile.
Hayi indlala vele esilayo lapha inkulu kakhulu.
Okokuthi abantu baphila njani sithi lamhlanje lishona nje abantu babe bephile njani?
Hayi ukuphila kwalapha vele akwazakali ukuthi umuntu uyaze adolakala umuntu ephilile kodwa siphila nzima singathi singaba siphila nzima otherwise iningi lethu lapha baphila ngokuyidamu kwethu sileyo kuyi-local damu kwethu esikhola khona kuyinhlanzi kuthi sithengiselane okokuthi ukudla kudla sibili njengoba lo mgodi wakhona since wavala 1994 abaningi lapho ukuhlala nje ukuhlalela ukuthi sesiba ngumuzi ukuthi siya ngaphi and at the time siyabe sincediswe ngokuthi nxa izulu lingaba likhona at least abantu balime kuzifande zabo bazuze something but not this year this year vele mpilo yakhona ngiyabona kuzasala lababala abantwana abasebenza kuma-outside njengoba South Africa kwezinye indawo but hayi impilo ayisiyoleya nokuthi singathi kuphilwa kuhle lapha indlala ikhona.
Izifuyo-ke bakhona abalezifuyo khona?
Izifuyo kodwa singathi zazi khona okwakade simvelela samwe ye-reserve omunye umuntu uyakutshela ukuthi kufe about 4 omunye uthi ngishiye inkomo ngokuthi akula lezula akula amadlelo ezifuyo vela kusathembi besi okwezifuyo kokuthi abaningi they are just opting ukuthi inkomo nxa kuvuma ngayithengisa ngama-$50 ukutho ukuthi sinothing liyelokokuthi impilo yakhona njengokufuya kwethu okuthi uzathola umuntu maybe esithule inkomo ule-10 inkomo po nxa u-5 zingakuwena uthi uthengise-5 vela awufiki ndawo.
Lo-ke ngumnumzana John Sylvester Mudenda isakhamuzi seKamativi bekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseBhinga.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwezabesifazane.
Siyalamukela uhlelo oluphathelane labesifazane lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa lo nkosikazi Sikhululekile Moyo, isiphathamandla sebandla le-NDC ongomunye walabo abakade betshengisela besola ukudlwengulwa kwabantwana kanye lesigwebo abathi siphansi esande ukwethulelwa labo abenza lokhu. Siyakwamukela kuhlela.
Hayi ngiyabonga.
Kahle kahle kuyini okwenzela sukuma? Libona ingani sokwandile yini lokho?
ukuthi nje sasukuma saya demonstrate ukuthi sibona ngani kuyanda abantwana abancane abakhulayo basenkingeni enkulu ngoba sibona lo mthetho awubazikeli izikhathi eziningi so sibonile ukuthi abantwana bethu bayahlukumezeka bebancane and impilo yabo ifuture yabo ihlube destroyed and into esizithi ubuhlungu ukuthi bahlukumezwa ngabantu esibaziyo abantu abahlala nabo izihlobo izikhathi eziningi abantu esiphila labo omakhelwane kusuka kube nzima kithi njengabazali njengomama ukuthi sikile abantwana asifanelisi ukuthi sizame lisiyade lisebenzi sisebenzele khathana ngoba siyakubona ukuthi kuyaqhubeka kuyanda and imithetho ukwenza kube lula ikakhulile
lidingisisile yini lokhu okuthiwa ngama-statistics ukuthi libone ukuthi inani labantwana elibhekana lalolu hlupho liningi yini
okunye generali besikhangela mina generali ngikhangele ngokuthi ama-victims engiwaziyo abangani ezihlobeni abaseduze kwani inamba yamkhoni ngabona isifika abo five ngitshengisela ukuthi kuma phandle kengingabaziyo bayanda angeke ngithi besilibanda bekungomama abaphathekileyo ngokwenza kwakhona ngoba abaningi bekuyizakhamizi zasempophoma duze kwalapho umntwana ahlala khona ngiyalungiselela ukuthi ikhothi yakhona iyaqhubeka mhlaka-23 sizobe sikhona sifuna ukubona ukuthi umthetho uwuphatha kanjani ngoba thina kuyasihlukumeza njengabomama ukuthi abatwabethu baza kubefika isteji esibuse thina bengaselampilo enhle sikhangelela imikhuhlane abayitholayo ukuba ngumama kwakhe kuphelele emoyeni nje abe sengumuntu ongasaziwayo ukufila phakathi kwabanye abantwana ehlukumezeki siyaqhubeka sizoyilandelela size ukuthi imithetho iphatha kanjani ngoba thina isikhathi ukuthi umuntu uzotherepha umntwana amgcine amalanga amane emsebenzisa njengomfazi ayephuma nge-$100 kubuhlungu ukuthi kakhulu lokho imali engathengi lutho engekilaphise engekimthini yena umntwana sesale engaselafisa ngije empilweni
kulamagqwetha alwela laba bantu kulokunye okukhangelwa yimithetho manje lizakhankasela ukuthi kuguqulweni
sizaqhubeka sikhankasa sikhangelela ukuthi besifisa ukuthi umthetho utshintshwe ngoba thina besikukhangelela ukuthi abantu abayahlukumeza abatwana aba-abhuza abantwana besinesifiso sokuthi alubavele abaphiwa yona le bheyili leyo ngoba sikhangela lubaba uvumile phakathi komthetho wandaba ukuthi kena ukwenzile kodwa kuyaqhubeka ukuthi uyaphiwa ibheyili besifisa ukuthi umthetho alubuya uyathatha amanyathelo anzima ngoba lokhu kuyafana lokubulala ngoba uyabe esephambanisela umntwana impilo yakhe yonke
siyananzelela njalo ukuthi udaba lolu soluke lwaphathwa ngezinye iziphathamandla zikahulumende sesibalisa amalunga edale lephalamende umkamongameli ngokwakhe unkosikazi Grace Mgabe labanye lisebenza labo yini abanye abalombono ofanayo
lathi besikhangelela ukuthi siyancedisa ukuthi lokhu abakuthoyo kube siyagcizelela kulokhu abakuthoyo ngoba siyabancedisa siyafisa ukuthi labo bakubona ukuthi lathi kuyasiphatha phansi ngoba bona bephezulu kube phalamente bekhuluma ngakho bakubona ukuthi lokho kusenzakala kuyaqhubeka kwenzela ukuthi baphange bathinte umthetho
kule ndlela eliyibonayo omama abangayenza ukuthi abantwababo bebavikele ukuthi bengadlwengula
kunzima sesisehluleka ukuthi sizabavikela njani ngoba uzathi senzima umntwana lezihlobo uselulezihlobo nabantu yakubani ithelakala ukuthi labo phakathi uyahlangana nalo hlupho lolu uphume phandle omakhelwane esikolo endleleni ngaphi bahlangana nakho yikho kusenza sihlukume ukuthi sizame ukuthi sibone ukuthi aluba umthetho uyathatha amanyathelo angcono anzima okuzenza ukuthi umuntu esabi ukuthi akwenze lokhu
ungabatshiyela liphi abalale ngalolu daba
mina benginesifiso sokuthi omama sihlukume ngobuningi bethu sizame ukuthi idaba lolu sincedisane ukuthi umthetho uguqulwe ngokuphangisa ngoba ngendlela abasisize bama-child abuse ayenzakala ngakhona hhayi sikhangele ukuthi iminyaka ezayo kuyabe kungasabomama abaqothe kuyabe sekonakele elizweni siba njalo sibazikele kulabo baba abahlukumezayo
leyo balaleli bekuyingxoxolo nkosikazi sikhululekile moyo isiphathamandla se-MDC Asidibane njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo lwenu oluphathelane labesifazana lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhona apha eWashington DC.
Izizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini esabelweni seLimpopo kwele South Africa zikhonona ngokuthi sezisetshenziswa njengezichaka kanti iziphiwa iholo elingatsho lutho ngabanini bamaplazi okunengathi kuzweni kuBenedict Nhlapho esethulela lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Lesi isililo esiqhinqwa izalwane zeZimbabwe esebenza emaplazini eLimpopo. AbeZimbabwe laba ababaleka ekhaya ngenxa yendlala lokusilela kwemsebenzi bathi basetshenziswa njengesichaka emaplazini la. Izizalwane zeZimbabwe umnumzana Themba Ndlovu useleminyaka esiyakalombili esebenza kwelinye iplazi eliseLimpopo. Ngemva kokusebenza nzima kangaka bahola amarandi angamachume ayisithupha ngelanga 60 rands. Uthi nxa uyiguqulela kudola kube yi $4 ngelanga kusitsho ukuthi ngenyanga bahola i $120
ngelanga. Ngizobe ngisebenza la ngesande ebusuku ngingachayisi ngisithi ngakwazi ngiyachayisa bebezonithatha futhi enkomponi bethu asihambe emsebenzini ngaze kube ngo-1 kumbe ngo-2 ebusuku bengikwanisa ukuhamba emsebenzini ngesonto bendla kutshona ngisebenza futhi isande yonke. Sasingena ngo-6 o'clock sichayisa ngo-6 and then kuthe kuqala amagwili saba sesichayisa ngo-11 o'clock ebusuku.
Omunye weZimbabwe osebenza kuleli plaza umnumzana Edias Ndlovu uthi ngompalakazi nyakenye baye kumqatshi wabo bayacela ukungezelelwa imali. Ngemva kwalokho umqatshi ubize amanye amakhiwa asemaplazini aseduze eza lezinja lemibhobho babhaxabulwa baze bathi baba enjeni. Baseke bexotshwa kuleli plaza okwenza balala egangeni okwensuku ezintathu engakancediswa ngumanisipala weLimpopo ngendawo yesikhatshana.
Ngoba seyaqala ukudubula ngamarabhapulita sasikhulumile labomthetho amapolisi yikho okunye kwayenza ukuthi ngitshaywe ngidutshulwe ngamarabhapulita. Konke lala ispanel court sami sibuhlungu ngahambe esibhedlela bangikhelisa lapha ama-pepper spray bangikhelisa udokotela.
U-Edias waqala ukusebenza emaplazini la eleminyaka elishumelambili uthi wazi wavukela esibhedlela ngemva kokutshaywa lokhu bedutshulwa ngenhlamvu zokuzwisa ubuhlungu izinja zamakhiwa lazo zizithaphuzela omama abesilisa labantwana konke kuhlangene. U-Edias uthi asekufuna ikubuyela ekhaya ayihlupheka ekubo.
Ngifuna ukubuyela ekhaya. South Africa vele ayithanda amaZimbabweans. Ngazi sithi sicela uncedo kibo vele abasithandi ende futhi bakhuluma kabi ngathi amaZimbabweans so why angisafuni ukusebenza la South Africa ngcono ngifuna ukuya ekhaya ngejoin iarmy ekhaya.
Umnumzana Mthulisi Ndlovu laye uthi bagijima lomkakhe ezithwele waze wagcinehelelwa amakhiwa ebahleli ezithendeni.
Indaba enalezi sixotshanisa abalungu nkosikazi ami bezithwele sibaleka siye egangeni ngihamba laye ngizama ukumvikela endaweni ezinzima.
Uthi kakusinto ayifisela loba ngubani ukusebenza kulamaplazi njengoba bephathwa njengezichaka betshelwa mhlophe ukuthi nxa belensolo kababuyele kubo.
Hhayi ma ngingathola imali hhayi ngicabanga ukuya hlale ekhaya eZimbabwe yenza amaplazi nisekhaya. Phila nzima kodwa besiphonga ukuqinisela ngoba kulanto ongayenza ngungela mali. Into emnenzisa ubuhlungu eplazini ede ngiyibona yenye ukuthi ma uthi uyabatshela iproblem balalayo sebekushaya.
Uthi bayaxotshwa nje umuntu engaphiwanga ngisho leholo laleyo nyanga. Bathi ke njengoba kunzima emuva laphambili abakwenzayo yikuqhubeka beziduduza ngengoma zosizi ngethemba lokuthi ngelinye ilanga kuzalunga.
Siyabonga Benedict Nhlapho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.